Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 3 Ntulikazi 2017 ngoChris Gande.
Lo Ntungamili Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Jonathan Wright sibili laphana akula lutholulu ngenxa yokuthi khona yena utshela ukuthi khona omnanga gwalaba kumbe ubani kumbe uthiwenga ipolitiki yakhe angabe umuntu oyipolitisini yena ephakathi kwelokhu zenu kweuniform yiwo veteran layo uthiwenga, but then that is a safety thing.
Inkokheli yenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko iZimbabwe National Liberation War Veterans Association ithi kaxotshe umphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo kurhulumente lakuzanu PF.
Okwenzakalayo kuyasisunguluza as an organization, njalo sibona ukuthi nxa kulama-elections lesey in 2018 and loko okwenzakalayo kuzabe kubhambanisa ukuthula ukuthi probably sibe le ama-elections where there is peace.
Inhlanganiso ye-Heal Zimbabwe ithi ukuhlukuluzwa kwabantu emaphandleni ngabasekeli bezanu PF phezu kokhetho oluzayo kuqhubeka kusiba kubi endaweni ezithiyeneyo zelizwe.
Iqembu leZimbabwe Warriors lijabulise abasekeli bomdlalo wenguqu ngokufinyelela kuma-semifinals omncintiswano we-COSAFA.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni we-Studio 7. Umongameli Robert Mugabe lamhla ufeze isithembiso sakhe sokupha umanyano we-African Union inkomo. Kodwa lokhu ukwenze ngokupha inhlanganiso isigidi esisodwa samadola i-$1 million athi inzuzo ethengiswe kunkomo ezingamakhulu amathathu azithembisa linhlanganiso ngomnyaka ka-2015. Okulinyathelo elimangalise abaningi nxa kukhangelwe ukuthi iZimbabwe ibhekane lobunzima bemali obunganani. Umgabe wenze lokhu emhlanganweni womanyano lo oqale lamhla kwele Ethiopia okhangelelwe kuphela kusasa. Lumhlangano okhangelelwe ukuhlaziya indaba ezigoqela uhlelwa kwamanyano lo lokuthi ngawaphi amalunga alumanyano amele angene kugatsha lwezomvikela kumanyano we United Nations. Inkokheli yenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association ithi kaxotshwe umphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo kuhulumende ngoba eseyisa uhlelo lukahulumende lokulima olwe-command agriculture. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli zindaba lamhlanje eHarare, umkhokheli wanenhlanganiso umnumzana Chris Mutswangwa uthe ukweyisa uhlelo lwe-command agriculture kutshengisa sobala ukuthi uMoyo kafuni ukuthi lizwe liphumelele, engezelela esithi kumele axotshwe ngesiphangiphangi uMoyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo walwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
UJonathan yena ngokwakhe ngimbona laphana eRayini kuphela nje abantu eZimbabwe umuntu okhuluma iqiniso kabamfuni, kodwa ke ngibona zani uJonathan Wright sibili laphana akula lutholubi ngenxa yokuthi khona yena utshela ukuthi khona omnanga gwalaba kumbe ubani kumbe uthiwenga ipolitiki yakhe angabe umuntu oyipolitisini yena ephakathi kwelokhu zenu kweuniform yiwo veteran layo uthiwenga, but then that is a safety pay. Kati yenu zakhuluma ngento zepolitiki njani uMgabe amtshele upresident efollows ukuthi khona lika abantu be-underbane emabharakeni lingangeni into zepolitiki, kathi ithiwenga lolo khele nkani esiyondina khona lafana ngubani kathi yikho lapho kungafunakala khona khonalapho into lezi ukuthi zikhutshelile. Akuqace lapha ukuthi ithiwenga vele yipolitisini yini, indaba sefuna ukuthi ebe nguyena esesinika ama-threat lafana nalaphana.
Ye
kodwakufuni khona lokuthana nathi siza kuma naye thini uJonathan sithi awurayini.
Ye kodwa ke nxa sikhangele okunye abamethesa khona amanye amacala bathi ukhanya ngumuntu ofuna ukubhidliza ibandla ngoba esola inhlelo zikahulumende ezifana laleyo kulima yeCommand Agriculture.
Kaphansi yabekhona ikhuluma iqiniso. Izanu ukuba kwayo khona lapha nekhona kathesi ngiyidonathana yena lo. Ngabe emkhupha lapha abakhuphe yona ngwayizanu isithumile la yashihlambi ihambi. Ayithenduki futhi ngoba angeke kulaluthe le plan abangayenza. Uyahle idilive yena ngokwakhe. Phambilini emuva laphana watheni izanu nxa ufuna ukuyithawa ungabe uyithawa i-opposition ngoti uyidilize uphakathi khona lapha useyiqedile sephuzile nokumkhupha vele akusela lutho lanxa bemkhupha bamkhuphelani okukhona khona phana okuphilayo akula lutho so ke is either ukuthi bamkhupha ngoba kabamkhuphi kodwa-ke kathesi ebekhuluma inqiniso sibile ngento yecommand yena lani i-command agriculture liyani isimo sayo sibile kathi yona imeleni yona lantshelana oyizwisisayo umbani yikho khona lapho kuhlupha khona into zona lezi.
Hello ke ngumnumzana Max Mkandla ohalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwavulawayo.
Inhlanganiso yeHeal Zimbabwe ithi ukuhlukuluzwa kwabantu emaphandleni ngabasekeli bezanu-PF phezu kokhetho oluzayo kuqhubeka kusiba kubi endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Embikweni wayo okhangela izehlakalo zodlakela ezenzakale ngoNhlangula, inhlanganiso le ithi abasekeli bezanu-PF laba besebenzelana lenkokheli yosiko bethusela izakhamizi besithi zizazisola zingekela ukuvotela leli bandla. Ithi njalo izanu-PF isebenzisa ukudla ukudinga usekelo. Ukwethuselwa kwabantu lokhu kubikwa kubhahe kakhulu ezigabeni ezigoqela iMidlands, eMashonaland West leMashonaland Central. Sixhume isikhulumeli seHeal Zimbabwe umnumzana Rawlings Magebe.
Lokho okwenzakalayo esigabeni akulunganga ngisho kuyaphambanisa abantu and siyabona ukuthi nxa kungela kuthula esigabeni akula nthuthuko. So lokho okwenzakalayo kuyasisunguluza as an organization, njalo sibona ukuthi nxa kulama-elections lesi in 2018 and lokho okwenzakalayo kuzabe kuphambanisa ukuthula ukuthi probably sibe le ama-elections where there is peace.
Lithi lina abethusela abantu laba bagoqela abasekeli bezanu-PF lenkokheli yosiko ebalisa izinduna lapho sobhuku, liyake lihlangane labo yini abantu laba kunhlelo zenu zokukhulumisana lozulu esigabeni emizameni yokuletha ukuthula?
Yebo, thina eziyo Zimbabwe siyayenza amalima. Amalima vele abantu from all different ama-political parties asizibakhona. Sikuthaza ukuthi kumele bakhuthaza abantu le ndaba yokuthula, even omlisa bosubhuku lama-councillors. So our activities, abantu bonke from different political parties, churches, etc. bayathenda ama-program ethu. But akeshi in some areas na kulo kuxaba among ama-community members, thina as you Zimbabwe siyabona ukuthi nxa kungangela interference from ama-political parties, abantu bayahlala kuhle. But it's only when ama-political leaders, political parties beqalisa ukusebenzisa probably bomlisa lobosobhuku, then abantu baqalisa ukuxabana.
Umnumzana Rawlings Magede yisikhulumeli senhlanganiso yeHeal Zimbabwe. Sixhume njalo isiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma.
Inhlanganiso yethu yeZANU-PF ikhokhelwa ngumongameli wethu ubaba uR.J. Mngane. Iphumele egcekeni ngendaba yokuthi asifuni udlangudlwangu nokutshana wabantu kumbe ukulimazana nokubulalana mazisiya ekhethweni. So leyo yiyo iBhayibheli esiliphetheyo esililandelayo elifakwe ngumkhokheli wethu. Ngakho-ke ngisuka ngidangale nxa sengisizwa ukuthi kule inhlanganiso ethi ithole into ezinjalo. Kuphinde futhi kumanzi kakhulu ukuthi indaba ikuthola endaweni ezivele zona ziyindawo esingathi nxa ngitshonta ibala lesilungu esingathi ama-strongholds awezanu-PF babe vele besithela ngivele bona beyibo ababusa ngokuthi ngoba ngakhanda zonke zazizwa kamela even abameli be parliament nabalunga awezani uPhiva izani bese izele igcile khona ngale yikho lapha ebambe khona yaqinisa kakhulu so lapho ovele ubambe khona usungahamba uyedlisela isifana nalejaha elihamba liyedlisela intombi evele isimqomile so khonoku kuyangenisa ukubana ukhangelise kakhulu uhlubungu lobontwana into leyi yinto ephuma ngokweqiniso na kube ngabantu abasebebone ukuthi ibandla lezantu lingangizawina ngale yivela sifake-ke okungemibi ngo ojengise nganto kuzaba nokudla kudla kwendazana lezo ukwenzela ukuthi bona phambilini ngale kusasa bakwanise ukuthi bona baqalisise na ukhetho lolu belungekho free and fair njengalokho okuhlala kuthiwo
ngamanye amazwi babachuma uthi wena la ngamanga aluhlaza
uyabona-ke ukuthi ngithi ngamanga kumbe kasomanga kusuka kube nzima ngoba mina angizange ngiyofika khona le emarsh west yangona kumbe emarsh east yangona ikhulunywa ngalawo madoda
Umnumzana Joseph Chuma isiphatha amandla sebandla lezano PF.
Kulive Talk lamuhla sixoxa ngomncintiswano wenguqu owe-Costafa Castle Cup lapho iqembu elimela iZimbabwe lama-Warriors elenze izimanga.
Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ibutho lakwelemelika elincedisa kwele Somalia libikwa lihlasele kanzima indawo ephansi kwabalwa becatsha abeqembu le-Al-Shabaab kulelo lizwe.
Uhlangothi olubona ngendaba zeziphepheli kumanyano we-United Nations solukhuthaze uhlangothi olubona ngokujezisa amazwe omhlaba ukuthi luqhelise izijeziso zalo kwele Libya ukuze lingathengiselwa izikhali kanye lokuvimba abathengisa abantu kwamanye amazwe besiya kwenziwa izigqili i-human trafficking ngesiNgisi.
Izakhamizi zemakhaza eCholocho zamukele ngenjabulo uhlelo lokulinda kwabomama abazithweleyo eklinika yemakhaza bethi sekuhlenge imiphefumulo eminingi njalo kuyabasiza ukungahambi imango emide lapho sebehelelwa kumbe bezohlolwa ngabezempilakahle. Okuningi sikuzweni kunomphumelelo moyo.
Ngokubona ukuthi omama abazithweleyo balumango bebehamba imango emide besiyadinga usizo lwempilakahle ezibhedlela, ugatsha lwezempilakahle lubone kufanele ukuphuma lohlelo lokuthi omama abazithweleyo benelise ukulinda besezibhedlela kumbe emakilinika baze babelethe. Iningi labahlala emaphandleni bahamba imango emide besiyadinga usizo lokwelatshwa okubanzima okuphethwe kabili kubomama abazithweleyo. Abaningi bagcine bebanjwa ngamandla ukubelethela ngekhaya, kufaka impilo yabo lengane engozini. Unkosikazi Sima Ngokuthula Ncube obelinde ukubelethela eklinika yemakhaza uthi ulinde phose okwenyanga ezimbili kodwa ekubona kungcono kulokubelethela ngekhaya.
Bengihambi lama-2 weeks besinceda ukuthi ungabelethele ekhaya ngoba ekhaya kulengozi ebelethela namanzi namagezi.
Iningi lithi ukulinda kwenqabela ingozi eziningi, noma nje uhlupho yikuba abantwana basala bengela obakhangelayo ngekhaya. Unkosikazi Thenjiwe Moyo ethi kuyanceda ngempela ukulinda usesibhedlela njalo kuba lula ngoba uyabe usezandleni zabezempilakahle.
ukulinda ukubeletha ezihlobeni zethu sinceda ngakho kungisho ukuthi ungawuphasi kwesibhedlela umuntu obelethayo ulama-complications amaningi sometimes omunye umuntu ule-BP kokana nxa esebeletha kuyingozi kuye omunye umuntu umntwana uyabela ibridge enqumile nxa esebeletha kuyingozi kuye but nxa usesibhedlela kuba lula ngoba uyakusezandleni zamanesi hayi ekulindeleni uhlupho lwakhona kuyabe kuyena umuntu nje nxa engalawo amalungiselelo yasho vele izinswelo abanye abantu silezinswelo so khona okukhana yena kuye kuyabe sokuluhlupho nxa esekulindeleni nxa engani igenelisekanga entweni zabo
isakhamuzi secholocho unkosikazi Queen Moyo uthi zinengi ingozi eziba khona nxa umama engabanjwa ngamandla ukubelethela ngekhaya lapho uhlelo lokulinda lungekho
ukulinda ukubeletha kuncedisa ngokuthi uma sibelethela emakhaya kuba lengozi eziningi ezitshayisana lazo ngingathi ngibeletha umntwana ahitshwe ligazi afe ngingathi ngibeletha mna imbeleko zisalele kube lengozi khonaphana ekubeletheni kwami ngingathi ngibeletha ngibe lokopho okukhulu uma ngisesibhedlela bangisitopha masinya ukuze ngibelethe kahle so yikho esikubalekelayo ukuthi sibelethele emakhaya
kodwa ekhala ngokuthi ngabe kuyengezwa amandla kagetsi lokudla ngoba okwamanje kumele basuke lokudla kwabo emakhaya
amagetsi ahamba esibhedlela sethi ungenele ikhandlela lakho lomentshisi ukuthi uma amagetsi sehambile ulayithele ikhandlela lakho ukuze ubelethe kahle ukudla esibhedlela udla ukudla kwakho umulindele ngiyabe ngibathiye bodwa uma kulomkhulu uma kungela omkhulu ngiyabacelisa ezihlukeni zami ngoba kuyabe kungala muntu osalala
iningi labo mama abazithwele emaphandleni eZimbabwe lokhe behamba imango emide ukuze bafinyelele usizo lokwelatshwa omama abalinde ukubeletha ekilinika yemakhaza eCholocho bebehamba amakhilomitha endlula ichumi ukuze bafinyelele esibhedlela kulandela uhlelo lokulinda andubana ubelethe omama abaningi bathi inhlupho ababhekane lazo sezinganeno kodwa lokhe becela uhulumende ukuthi abasize ngokudla lamandla kagetsi ngimele iStudio 7 iseCholocho emakhaza ngingunompumelelo moyo
abakhulume kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni lamuhla esilethulela lona enkundleni yeFacebook ekhasini leVOA Ndebele bathi kumele amabandla afana leZapu leMthwakazi Republic Party asebenze ndawonye ngesikhathi sokhetho bathi kusobala ukuthi amabandla la enza okufanayo ngakho angalahlekelwa ngamavoti nxa engangena kukhetho lomnyaka ozayo ehlukene umnumzana Petros Sibanda olilunga leZipra Association lomnumzana Victor Vodloza okubandla leZaphu bathe kungaba into enhle ukuthi basebenze leMthwakazi ukwenzela ukunanza izifiso zikaZulu kodwa bakhona abakubandla leMthwakazi abathi lokhu ngeke kwenzeke
ubumbano luyadingeka baba ngoba isitha sona sinye kodwa thina si-divided okwenza ukuthi isitha sibe namandla okubana singene ngaphakathi kwethu kodwa lapha uma sibambene kungaba lula ukubana sisikhuphe isitha ngoba inhlupho esidibana nazo ziyafana azikhathalekile ukuthi ungwe-Thwakazi Republic Party kumbe ungwezaphu kumbe ungayiphi inhlangano kodwa njengabantu bemathebhelilendi siyakudinga ukubana sibambane under i-purpose A1 yokukhipha ukungcindezela
kodwa ke lingagcina libambana sokutheni ngoba okunye phela abanye badinga ukuthi kube lalokhu kuthiwa yi-secession ukuthi kuhlunywe ilizwe kube khona lani lina lithi hayi elikwenzayo kumele kube labantu abaningi yabona kulokuthi kuqunywe ilizwe
ngithemba ukuthi ukuthi sibambane ukuthi sihloniphe amalungelo abantu size abantu ukuthi abantu bona bathini ngoba inhlangano eyinye neyinye ayimiswa zenkokheli kodwa imiswa ngabantu amandla asebantwini if abantu bakithi lokubona ukuthi bona kulesidingo sokuthi lezi nhlangano zombili zibambane ngikubona mina kungasiyonto ehlupha kakhulu kulokhu ikukhulumiswana nje nokuvumelana kube sokusiba khona i-way forward ukuthi singasebenza kanjani ngoba izaphu yona ikhuluma nge-devolution of power then iMthwakazi Republic Party bakhuluma nge-restoration kodwa konke lokhu nje kokubili ngikubona kwizinto ezingasiza kakhulu abantu bemhlobulweni wakithi uma laba singahlala phansi sibonisane ukuthi singenza kanjani singa yini into engasiza ukuthi sisebenzelaneni ndawonye ukuzikhulula nokukhululeka nokubona sihlonipheke njengendlela esifuna kube yiyo yona lokuthi sikwazi ukuthi abantu bethu bekwazi ukuthola umhlaba wabo ngendlela omuntu wonke ayidingayo uphilayo.
Umnumzana Victor Vodloza ekhuluma kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni elilethu lelwa nguGibbs Dube weStudio 7 enkundleni yeFacebook kuVOA Ndebele. Nxa lifuna ukuzwa okunengi ngodaba lolu ngenani kukhasi leVOA Ndebele. Singeneke emgodlagodleni sizwe ukuthi abalaleli bethu bathini lamhlanje.
Enkundleni yokukhulumisana kumakhalekhukhwini WhatsApp, silicelile balaleli ukuthi lisithumele imibono yenu phezu kokuya kukamongameli Robert Mugabe emhlanganeni we-African Union lapho anikeze isipho sesigidi samadola. Okuqala umlaleli igama lakhe kungu-Mncube uthi yikugula komuntu omdala lokho, akumangalisi vele, kwenzela ukuthi bamthande. Akanandaba lokuhlupheka kwabantu beZimbabwe, okwakhe udlalisa imali kuphela. Willard Ncube uthi uchiya abakhe abantwana belamba ayonikeza amanye amazwe, okunye kufuzwe ancediswe ukucabanga seluphele. Omunye njalo ophe umbono wakhe ngu-Reward Moyo, yena othi ngubaba onjani othatha imbuzi yesibayeni sangekhaya kulanjwa ayekwenza i-donation edale. U-Desire Hadebe yena uthi angithi yikho ukukhulelwa, ikuguga khona lokho. Iyo ke imbono esithunyelwa kwabanye benu balaleli. Siyabonga. Lingakhohlwa ukusilandela kukhasi lethu leVOA Ndebele enkundleni yeFacebook kanye lokungena kuhlelo lwethu lweStudio 7 Live Talk ngo-8 namhlanje ntambama. Ngimeli Studio 7, ngiseWashington DC, ngingu-Mike Hobe.
Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu lama Warriors uSandile Tshidzambwa ujabuliswe kakhulu ukufinyelela kweqembu leli kusigaba se-semi-final kumncintiswano weCOSAFA oqutshelwa elizweni leSouth Africa kulezinsuku. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UTshidzambwa okhethe ukuba umqeqeshi weqembu lelizwe kumncintiswano weCOSAFA kungensuku ngaki ukuba lomncintiswano uqale. Uchayele ihlombe abadlali beqembu lama-Warriors ngokwenelisa kwabo ukunqoba iqembu leSwaziland ukuze bafinyelele ukuyadlala kusigaba se-semifinal yomncintiswano weCOSAFA.
Ngiyajabula ngendlela esidlale ngayo, ikakhulu ngesandla lakuqala lomdlalo lapho esibe lamathuba ambalwa okuhlohla. Ngesandla lesibili elomdlalo siqhube kanzima, kodwa ngiyajabula ngoba senelise ukunqoba. Okwamanje angifuni ukukhuluma ngomdlalo we-final ngoba khona sizadlala leli sotho ku-semi-final, njalo akwaziwa okungenzakala kulowo mdlalo.
Iqembu leZimbabwe lizadibana leli leSotho ngolwesine, njalo iqembu lizanqoba kulowo mdlalo lizadibana lizanqoba phakathi kweZambia leTanzania ku-final. Kolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu, iqembu leNkezi Platinum yilo lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo kusigaba sePremier Soccer League ngemva kwemidlalo yeviki lethumi lesithupha. Abafana beNkezi banqobe abe-FC Platinum nge-2-1 ngempela viki edlileyo, njalo sebele miklomelo engamashumi amathathu lanye 31. Endaweni yesibili kule qembu leDynamos lona elinqobe leBantu Rovers nge-2-0 njalo lile miklomelo engamashumi amabili lathoba munye 29. Iqembu leDynamos lilakho ukundiza lihlala phezu kweqembu leNkezi nxa lingaphiwa imiklomelo yomdlalo ongasafikanga komlindi uyacwina eliwudlalela iqembu leChapungu emavikini edlileyo, njalo omiswe ngoba sekuwe igedi iqembu leDimba Redvale elikhokhela ngamagoli amane. Endaweni yesithathu kule qembu leBlack Rhinos lona lile miklomelo ngamashumi amabili lathoba mune 2-28, njalo lilingene ngemiklomelo lamaqembu abalisa eleChicken Inn kanye leHighlanders. Abafana beBlack Rhinos babe ngujikelo bhanqa 1-1 leqembu leZPC Kariba, kuthi abeChicken Inn banqotshwe nge-2-0 ngabeChapungu, ikanti iqembu leHighlanders linqobe leyadange 1-0. ngimele iStudio 7 ngobulawayo uJoseph Njanji.
Humpalu mpalu fele humtaka mali
humpalu mpalu fele
Na wecholo ocho esenza izimanga lapho eMzansi Afrika uzinja ziyamluma egqiba uhlelo lwethu lamhlanje kamnandi uthi lamlela singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Inkokheli yenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko eZimbabwe National Liberation War Veterans Association ithi kaxotshwe umphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo.
Inhlanganiso yeHeal Zimbabwe ithi ukuhlukuluzwa kwabantu emaphandleni ngabasekeli bezanu-PF kuqhubekela phambili.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande lilali.
Lontungami Linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.